Into eqhakathekileyo ikukhuluma iqiniso. Sibone o advocate Mahere phuma le statement esi clear all the confusion ngendaba leyi. So okwathesi thina sithi okukhulunywe ngo spokesperson owe MDC o advocate Mahere yikho leqiniso. Lokho kukhulunywa yigovernment lo minister uKazembe Kazembe lati siyakwazi ukuthi igovernment eZimbabwe le ekhokhelwa ngumongameli Mnangagwa vele baqalisa izinto zokuthunja abantu and abasoze baziqakathekise endaweni zama-court, but sibona ukuthi iqiniso liphumile khonapho ku-advocate Mahere. So lokho kukhulunywayo ngominister lokho, hayi, siza kubeka eceleni. Iqiniso liza sisiza, and vele we are not worried about it.